uyabona ukuphilwa nokuqilibezela ekhethweni abantu bathola ukuthi kwenzeka ngezinsuku nezezimbili ezintathu ngesikhathi kukhethwa noma kubalwa ukuqilibezeka kusasenesikhathi eside kakhulu angithi khona manje nje sikhuluma ngokuthi kakwazi ukuthi ongiyena oprinta ama-ballot paper ngubani into enjengale ibalulekile ukuthi icace njalo wonke umgunyathi ophathelane lokuprintwa kwawo nayo yonke enye into nje esifithekileyo iyaziwa ibe mgceke ungaze ufike ngokhetho ngensukwane ezimbalwa kuzakhethwa nangensuku ezimbili kukhethwa nangazinsukwane ezimbalwa kubalwa bese usuka lapho uvula umlomo uthi hhayi ukhetho belukhululekile awuyabe kawubonanga imfumba ukuthi iphathwe njani yikho-ke akutho lutho ukuthi bazokuthini abantu abazofika bezohlola ukuthi ukhetho luqhutshwe njani okubalulekileyo ukuthi zonke lezi ezinye izinto ezenziwa ekulungiseleni ukhetho futhi kungaqali manje kusukela muva kuze kuzofika manje ugoqela nemithetho ethile ebekucelwe ukuthi iguqulwe ukuthi ihambisane nesisekelo esitsha sombuso yonke leyo nto kayenziwanga kuyingxenye yokugxila konke khonalokho abantu kabakwazi ukuthi kwenzakalani emakhaya le lapho abantu okuthiwa ama-serial numbers akhona kumele avezwe kubosobhuku nakubandlisa nakubobanibani konke khonalokho kuyingxenye yokugxila umuntu ozofika mhlazana ukhetho luqala asuza kubone lokho
umnumzana Mkandla siyasizwe ngokhetho lwedluleyo ukubana ibandla leZANU-P F lenza ubudlwangudlwangu lokunye kunjalo khathe sasikuboni sikubona kubandla le-MDC kungakusitshoni lo
ubudlwangudlwangu uyeka bubonakali kungabe busithekile kodwa kukhona njengoba kuwebsashamu uxotshiwe kathesi uxotshelwe khona lokhu bademonstrata lafana nalaphana umakhuphe nalo ozaxothwa xotshelwa onalawo futhi ama-ballot papers abo e-internali layo kuthiwa ngama-primary zabo ekusenda ubudlwangudlwangu vele balabo njalo ibabamele bekhuzwe i-MDC ngapha yiphawa kuphela edingakalayo ukuthi ukhuphukale nabanye lwana lo-SMCale nabanye abantu ngokwama-position kodwa-ke udlwangudlwangu buyabe bungekho abantu nje kuphela labana ababe sebesenza udlwangudlwangu ngabantu nje labana labo ababedakwe zibhadu zakhotha in all respect angiboni ubudlwangudlwangu obuthile obungaphazamisa labo bantu obungafanana lobezanu izanu vele yona yemelisela amalunga ayo ukuthi khona bangenza ubudlwangudlwangu kumbe uvukelwa ngoba yena njani umnankagwa wasuka lapho ibalekela abantu bona aqofuti abezanu waze wafohla uhambe okungekho emthethweni equmela esiyangena kwamanye amazwe ebalekela bona abezanu wayengababekeli i-opposition so kuyatshengisela ukuthi khona udlwangudlwangu kathesi bungabe bungaphansi kwamazwano kodwa kube leyinye i-system i-plan d abalayo njengoba esitsho nje umkhwanazi ukuthi amaphepha lawa akananzelele wona ukuthi avela ngaphi la ma-serial number akade ahambe ehluthunelwa abantu konke lokhuyana minto yona banemele ukuthi ikhangele ukuthi yona ininjani so abantu abakhuthalele kukhona lokhana bekhangele ukuthi khona ekugcineni kakuka kuminjani kodwa ubudlwangudlwangu aseze bebuyekele laba bantu bathezi nje lilo bandulela iphilisa ikhanda libeka phansi kuyafika isikhathi sokuthi lizalume
Mnumzana Mkhwananzi, wena ungathini ngalokho okwenzakalayo ukubana akukhanyi ubudlwangudlwangu obuyazakalayo njalo amapholisa akasiwaboni emgwaqweni lokunye okunjalo akusoze na kwenze ukhetho lube lukhetho olukhululekileyo
ukhetho noma yiluphi kungakhathalekile ukuthi lwenziwa libandla elilodwa phakathi kwalo lilodwa kumalunga alo lilodwa noma lukhetho lwenzeka phakathi kwamabandla athile elwela ukuthatha izikhundla ezithile akumelanga udlakela udlame noma ubudlwangudlwangu lo okhuluma ngabo kube khona kumele kukhululeke uma kungazizumele kuswelakale khona lokho kutho ukuthi umphumela walolo khetho ngeke kuthiwe ubukhululeke noma kukhona abantu abathile abasakisiweyo abethuselweyo mhlawumbe abashayiweyo noma benziwe into ethile ezokwenza ukuthi bangakhululeka ukuthi baveze lokho abafisa ukuthi ngabe bakubona kusenziwa yikho-ke noma kungakabi khona udlame oluqondene lokhetho lukazwelonke kodwa asilufuni udlame lokulubona noma ukuthi siluzwe njengezindlebe zethu ngoba luyinto embi engahambisani nokukhululeka.